asifuni ukuthi umbuso amasosha aqhubeke ebambe umbuso kuzaba unfortunate. Kuqakathekile ukuthi kube le central government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ixolisana, kube noxolelwano, kube lo kulungisa i-economy, abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo, kuphule ubuyanga, aba ilizwe lilungiselele ukuthi liye ekhethweni olukhululekileyo. Yiyo ndlela esikubona ngayo, kuyinto ezahambisa phambili. Kuzaba unfortunate ke ma bengacabanga bona amasotsha ukuthi baqhubeke besebenzi buhlela-ke bona bodwa. Kuza-isolate-a njengelizwe, kusenze singasadlelani namanye amazwe, sibe ney'nkinga zethu zile wesi kunalokho esesivele sisikikho.
Uhulumende wenkazatho lo ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olukhululekileyo lifuna abe nguhulumende onjani, abunje ngobani?
Abanye vele abantu sebeqalisile ukuphosaphosa amagama. Yena lo osebenze lamasotsha ukukhipha umgabe uMnangagwa u-obvious ukuthi nguye okuzabunjwa lo hulumende around him esiwukhangeleleyo ma kungenzakala. Sikhathi uhulumende lo agoqele phose umuntu wonke, wonke umuntu abe ne-stake. Sikhangele ukubona abantu abanjengobaba uDukiso Dabengwa besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-prime minister uMorgan Tsvangirai besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-Tendai Biti besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabomama uJoyce Mjuru besiba yingxenye yalowo mbuso, ukuze omunye nomunye alethe le qembu lakhe kumbe ibandla lakhe lilethe elilakho elikuqhuketheyo. Okwakuqala sibe nokuthula, kulungiselele ukhetho. So sikhangele ukuthi wonke umuntu nje abe involved, one way or the other. I-civil society la inhlangano zizimele zodwa lapha abamabandla sibe nengxenye kulowo hulumende, ukuze sonke njengamaZimbabwe siqale ukwakha iZimbabwe yethu esiyijabulelayo sonke.